Mnumzana Diski Mthemwa ingqethuko zokufuya kwenkomo ezansi emaNdebeleni kugatsha lwe-Agritech uthi neyenza lezi nkomo zifele e-Bad Bridge njalo ziningi esengozini yokufa izulu lingaphuza ukuna ngoba amadamu amaningi awasela amanzi. So kucube inkomo ezizinkulungwane ezine lamakhulu ayisikhombisa 4729 kulesi sabelo ngenxa yendlala edale ukungani okuhle kwezulu. Egwanda lakho ziningi inkomo esezifile ngenxa yendlala. Umnumzana Mbizo Moyo isakhamuzi eNandeni eGwanda North uthi esabela ukuthi uzavala isibaya lonyaka.
Indlala ikhona ebantwini kodwa olwenkomo yilo olukhulu kakhulu. Inkomo ziyacuba akula manzi sincediswayo kakukho. Ezethu thina esingakalutho zizaphela. Njengalo nyaka khona vele kakula nkomo esizasala layo. Dala thina sisakhula kwakubiswa amabhelana otshani yiyo ayinceda inkomo. Namhlanje kakukho, inkomo sizazinceda ngani?
Umnumzana Cornelius Dube ngesike njalo isakhamuzi seNandeni uthi ukucuba kwenkomo lokhu sekudala ukuthi into engayazi yehle esithi bazosala bengabayanga lo nyaka ngenxa yendlala ekhona.
Into ekhona yikuthi iyacuba omunye uthengise 80 pondi. Uncedo esilufunayo la yikuthi lokhu esikutholayo even uqethu kusho ukuthi lathi kasisekho njengoba lathi ukuthi size abantu bethu kwakusela lutho. So kusho ukuthi lakade sabantu bami ngikhuluma nje akulalutho abaluhle bakudle impida yona lengiyilimayo no futa no wathi imali zakwenza njani.
Lanxa isimo sisibi kangaka emaphandleni akula manyathelo athathwa ngurhulumente akuncedisa izakhamizi ukuze inkomo zingafi kuzo. Umnumzana Themba Dlovu okukomite ebona ngengozi ezehlela isigaba.
Inkomo azinakudla lamanzi. Sasizamile abamalimi ababesizamile basenzela idamu but idamu lakhona selicithe ngobizo lakalinama. So inkomo ziyalokhu ezihlupheka zicuba kwati amanzi. Ukunye kwamanzi siyakhelela emfuleni lezigotshweni. Hhayi uhulumente kasincedisi ngoba sinoziswa ngama-organization kuhulumente asasincedisa ngoba sike sizwa ukuthi sizathola i-molasses but ithi ayikafiki.
Ukhansila ka-Ward 5 seNandeni umnumzana Adam Bebe uthi ziningi kakhulu inkomo ezilokhu zicuba esigabeni sakhe ngenxa yendlala.
Khuluma so lokhu ezisifa ngikhuluma so namhlanje bokulezinye kade besithi bayahliza ku-Village 5 leyinye bathe kade besithi kungcono iqunywe ngoba singene ezimpedu ilokhu ileli njalo njalo iselangene etshebetshebeni ngathi bayavusa ikilenge umzimba wonke yehlule okuthi lokuthi vele ayincediseki zisele utshani zisele lamanzi.
Ubhebhe uthi uhulumente ugoxa izandla ngoduba ababhekane lalo esithi inhlanganiso ezizimeleyo yize ezibasizayo.
Hayi, angaboni inhlanganiso uhulumente encedisa inhlanganiso eyake yaba khona ngamavocha yimalima kodwa la ivumela umuntu olenkomo ezingu-7 kusiya phansi ukuthi angene emavocheni ukungena ngedigithi ukuze uqualify. More than 7 ubungaqualify. Kuza kuba ikhela ikuyasincedisa isifakela sisekisela amakletu ukuthi sithathe amanzi sizinathise khonapho. Kuyaphathisa sibili khonokho ukuthi zinathe ngoba lakade siyazinathisa khonapho.
Kwamaviki amabili edlulileyo umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Kemba Mohati uthembise ukuthi uhulumende uzancedisa abalimi ngesikuba ukwenzela ukuthi inkomo zibe lokudla kodwa kuze kube nalamhlanje lesi sithembiso siyize. Abe-Agritech bathi besabela ukuthi inkomo ezifika phose inkulungwane ezingama-200,000 zizacuba lo nyaka. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngiseNandeni ngu-Albert Ncube.